isamithi le ekhona eNATO lapha iqhakathekile ngoba siyakwazi ukuthi impi ye-Ukraine isidonse over more than 3 years. Yona iRussia yayibhajeti ukuthi yayizashaya i-Ukraine within a few months, but kathe sesibona ukuthi hhayi abantu be-Ukraine labo bazimele labo bathi hhayi soze sithathele ilizwe lethu sisaphila, kungcono bababulale bonke ngoba bavumi ukuthi uPutin abuye azothatha ilizwe labo mahara nje. So ukuncedwa ababuyenzwa yi-NATO yikho okwayenza ukuthi iRussia la ibona ukuthi hhayi lapha umumo awusalula ukuthi i-NATO ihlangane kunceda layo i-Ukraine ukuyinika i-confidence ukuthi iqhubeke phambili ngaleyo mpi, ngoba izikhali bayabanika, imali bayabanika, le training, le equipment ababengiyela, ngoba siyabona ukuthi kuqalisa lona le mpi i-Ukraine was underfunded, ingela noma zikhali or i-sophisticated equipment.
UBiden sibone esehluleka kakhulu kungxoxompikiswano ayenze lo Trump, okwenze amanye amalunga ebandla lakhe elama-Democrats asungula umkhankaso wokuthi asuke esikhundleni kungene omunye ozancintisana lo Trump, ngoba yena esekuvezile ukuthi hayi useluphele ngasenelisi. Abakhokheli bamazwe akumanyano we-NATO ubona bengasuthiseka ngendlela azaqhuba ngayo kumhlangano ukuthi hayi ngempela uBiden uqinile njengomkhokheli welizwe elihola i-NATO, ngumuntu abangamethemba mpela ukuthi hayi u-commander in chief usakhona ubaba uBiden sisala sisebenza sonke.
Ukukhangela abakubonayo uBiden seluphele, but kaluphalanga over 1 year or overnight. I-debate yiyo ngangithiwa yamphambanisa, abantu sebesithi hhayi i-functions zakhe ngangithiwa kasakwanisi, but mina mbona ngangithiwa layo uBiden ngangithiwa wakuthatha lula lapha ku-debate. Wona amazwe wonke le-Amerika yonke bekhangelele ukuthi uTrump vele kasoze aphenduke, so kathesi ngangithiwa abantu sebeyithukile ukuthi hhayi uBiden seluphele and kasakwanisi ukuba nguye ongu-commander in chief we-Amerika lamazwe wonke we-NATO emkhangele. But kumele sibuyele emuva sikhangele ukuthi uBiden i-history yakhe as a senator, as a vice president and as a president why hamba njani and i-performance yakhe yayime kanjani.